Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba welamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 22 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale bele gcikwane le coronavirus eZimbabwe selingamakhulu phose amahlanu 489 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9 million.
Kube lokunzima kakhulu kwaba lomkhuhlane sivile esingazange sizwe sisubona wahamba njani. Okubangele ukubana kububhubhe abantu ngibona te sebefika 12 ababhubhile.
Sokulabanye njalo abathathu asebebulewe isihudo siqhamuke koBulawayo, njalo kulabedlula inkulungwane ababikwa bephethwe isihudo lesi esinakanelwa ukuba sibangelwa ngamanzi angahlanzekanga.
Ukubotshwa kwamatitala ebetshengisela ngendaba yomholo wama-United States dollars emaswingo kutshengisela ukuthi uhulumende kampresident Mnangagwa akanaki ngempila kahle yamatitala labasebenzi abasebenzela uhulumende.
Ababalisi bemaphandleni abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union i-ATUS lamhlanje batshengisele emzini wemcheke emaswingo bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani lasebetholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni selingamakhulu phose amahlanu 489. Abasinde kulesi sifo bangamachumi edlula ayisithupha i-64 sabulala abayisithupha. Iningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa lakumanye amazwe. Asebehloliwe ukuba bale COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithupha 62,812. Emhlabeni jikelele abalegcikwane lecoronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9,080,795 kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 471,306. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezinhlanu 4,863,103. Kubikwa abehlanganiso ye-worldometer emazweni azwekazi le-Afrika sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 306,507 labulala inkulungwane ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,115. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 146,212 kutsho abenhlanganiso ye-African Union. Sokulabanye njalo abathathu asebebulewe isihudo esiqhamuke koBulawayo, njalo kulabedlula inkulungwane ababikwa bephethwe isihudo lesi esinakanelwa ukuba sibangelwa ngamanzi angahlanzekanga. Iningi labantu laba ngabaselokishini leluveve. Izakhamizi zithi uhulumende kumele angenele kulolu daba afake idolobho lakoBulawayo esimeni sengozi kumbe i-state of emergency. Omela lesi sigaba edalele parliamente unkosikazi Stella Ndlovu uthi sebeke bethula lolu daba edalele parliamente, kodwa lokhu kungacaci ukuthi uhulumende uzangenela nini. Sixoxe nokansela weluveve unkosikazi Febi Msipha ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kube lokunzima kakhulu kwaba lomkhuhlane sivile esingazange sizwe sisubona wahamba njani. Okubangele ukubana kububhubhe abantu ngibona te sebefika 12 ababhubhile. Hayi, kathesi ingani kuba ngono ngoba kathesi ngikona ngisanda kufika ngivela kodwa ngibakhangela abagulayo ngikase izolo emachayiskopa ngaye emafakela ngingena door to door abanye ngani basinda njalo abanye ngani base esibhedlela basempilo omunye umntwana ngidlule khona ku 624 laphana ose UBH kodwa hayi ngani laba bagulayo ngani bayaphepha kancane.
Sebabanengi okunganani abantu abahanjiswe esibhedlela ngenxa yesihudo esibangelwa ngamanzi onala?
Bahambile esibhedlela ngibala ukuthi 1000 abahambile esibhedlela ningazi njalo ngibona elinani lokhu lingabe lokhu likhwela kodwa inamba kade silayo 1000 yiba abahambile esibhedlela bebeselatshwa sibili ekliniki lempilo le-UBH.
Yena umanisipala uthini ngodaba lolu? Selike lakhulumisana laye na ukuthi azame ukulungisisa udaba lolu?
Yey, umanisipala laye uzamile laye ngoba kathesi kunje ngikhuluma kunje so bayangena abe health worker, bayangena door to door bencedisa benika abantu amaphilisi abangakwanisi ukuya eklinika njalo eklinika abantu bayelatshwa mahara bengabhadali. Ukukhulumisana kwethu sikhulumisane sibili njengomanisipalati sabonisana ukubana abantu abalazimali ukubana beyibhadala emakliniki labo kathesi bazama ukuthi belungisise bedinge ukubana kathi okuyimbangela okwenze songuyini. Ngithemba lami nginje ngingukansela lezakhamizi balindele ukuzwa ukubana kathi okubange khona ugonguyini mbone nganaye bazayithola information ama-results azaphuma kathesi kathesi ukubana bezwa ukubana kathi kuhambe njani okuyikho kwenze kwathatha minye imphefumulo yabanye abantu bethu esibathandayo abanye bagula njalo.
Unkosikazi Phoebe Msipha ngukansila weluveve ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ababalisi bemaphandleni abenhlanganiso yamagamete Rural Teachers Union i-ATUS lamhlanje batshengisele emzini wemtsheke emaswingo bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo besithi uhulumende kumele alikhuphule ukuze baliphiwe ngedola lemelika. Kwagcina kwabotshwa oyedwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso emela izisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, ikhuthaze ukuba zonke izisebenzi zeZimbabwe kumele zitshengisele zikhonona ngeholo elingene lilutho phansi kwesimo somnotho esesiwonakele elizweni. Uhulumende wazise ngeviki ephele ukuba uza kupha izisebenzi amadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, i-$75 emizamo meni yokuzikhuthaza ukuba ziqhubeke zise emsebenzini ngesikhathi se-COVID-19. Kodwa abamela izisebenzi bathi limali kayeneli okwenza amalunga we-ATUS angene ezitaladeni namhlanje. Umgcinisihlalo we-ATUS esiqintini semaswingo umnumzana Tapera Chiwawa uthe bafuna iholo likhuphulwe ngoba balitholayo lingaseneli lutho.
Ezimaswingo went to Maswingo District Education Office to voice our discontent.
Njengababalisi bemaswingo sihambe emaofisini ayo maswingo ukuya kutsho izikhalazo zethu ngendlela uhulumende aphethe ngayo ababalisi lezisebenzi zakhe zonke. Sifuna ukuphiwa iholo elifika $520. Namhlanje senze umzekeliso wokungcwaba iholo lama bond notes.
Intengo yempahla elizweni iqhubeka ikhuphuka mihla ngemihla kuthi ezinye izitolo zamukela idola lemelika kodwa iningi lihola ama-RTGS. Bathe beqeda ukutshengisela ababalisi laba kuhle kwabotshwa oyedwa. Umkhokheli wale nhlanganiso umnumzana Obed Masaraure uthe kubotshwa unobhala ubona ngendaba zabesifazana kule nhlanganiso unkosikazi Sheila Chirisa Muru.
Ababalisi abedlula ikhulu bebekhona. Simangile ukuba uhulumende ubophe oyedwa wabo bona bebebaningi kangaka ulokhe esemapholiseni la namhlanje.
Ingcitshi ecubunga ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono usole kakhulu ukubotshwa esithi kulilungelo lezisebenzi ukuthi zitshengisele.
Sithi ukubotshwa kwamatitshala ebetshengisela ngendaba yomholo wama-United States dollars emaswingo utshengisela ukuthi uhulumende kampresident Mnangagwa akanaki ngempila kahle yamatitshala labasebenzi abasebenzela uhulumende. ngoba uyababopha nqabe ngayo cela lokho osokuphuma egcekeni ukuthi economy yonke isisebenzisa ama United States dollars ngakho ibond isifile so sifuna ukuthi be kutshwe entolongweni bengahanjiswe emthethwandaba ngoba vele ilungile labo kube betshengisela
imizamo yokukhuluma lomphathi intambo yezemali umnumzana Mthuli Ncube yehlule kodwa kumaviki edluleyo utele intatheli izindaba ukuba uhulumende kenelisi uholisa izisebenzi zakhe ngedola lemelika esithi imali azayinika izisebenzi kunye ngezintathu ezilandelayo ngeyokuncedisa ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 umphathi intambo yezisebenzi umnumzana Paul Mavima utele 27 izolo ukuba lokhu besakhulumisana labenhlanganiso ezishiyeneyo zezisebenzi zikahulumende ngodaba lweholo. Ngimele iStudio 7 ngisemaswingo ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele na ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Abenhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eZimbabwe Chamber of Informal Association basungule uhlelo lokutholisa amalunga kanye labaswelayo emadolobheni lapho abasebenzela khona impahla yokuzivikela ekuthelelweni igcikwane le-COVID-19 e-personal protective equipment. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlelo lwabezichiye lolu luza ngesikhathi uhulumende elokhe engakavumeli abakulolu hlangothi ukuthi basebenze ngokwaneleyo kusesatshelwa ukuba bengasoze benelisa ukulondoloza impila kahle yabo leyabathengi okungabangela ukuba i-COVID-19 iqhubeke isabalala lapho besebenzela khona. Iningi lazo kungezihlala ziminyene. Unkosikazi Mary Mayimbo okhokhela lihlanganiso eGwanda ulandisa kabanzi ukuba kungani bekubone kufanele bathathe lelinyathelo njengehlanganiso.
Yona njengecouncil isithe sihambile khona ngale siyitshela ngombono lowo lokuthi lathi sifuna ukuthi sibancedise njengecouncil. Icouncil ikhanye ithaba kakhulu ngombono nalowo ukuthi sina sibuya sizobadonethela izinto zenalezo ngoba la icouncil ibikhala ngokuthi eziyisebenzi zayo vele bezingasabuyi emsebenzini ngezizathu zokuthi bebengayenelisanga ukuthi bathole izinto njengama-mask lama-sanitizers nalawo.
Unkosikazi Mayimbo uthi bathethele linyathelo ngokunanzelela ukuba akula okukhuluma ngabakulolu hlangothi phezu kokunakekelwa kwabo edabeni lwe-COVID-19.
Uhulumende futhi oweZimbabwe nanzelela ukuthi vele abantu abamavenda vele kabananzeleli kabanaki ngoba vele kakhulumi la ngabo kodwa singakhangela ukuthi amavenda yena lawa yiwo abantu aphethe iZimbabwe yonke bethengisa kathesi kakhulumi la ngabo abantu bahlezi ezindlini. So siyayibonga izichiye ngoba ikhumbulile yabanakekela abantu labo ukuthi kona ngcono ibancedise.
Kwagcizelelwa ngunkosikazi Lydia Maphosa okhokhela linhlanganiso ePlumtree.
Abantu bamisiwe ukusebenza ngenxa yokuthi kukhangelela ukuthi thina ama-informal workers singenza kumemetheke igciwane. Kungakho sibone kufanele ukuthi njengenhlanganiso ama-members athole lezi zinto ukwenzela ukuthi ababe sebeqalisile ukusebenza basebenze ngendlela evumelekileyo belakho okufunwa nguhulumende.
Uqhubeka elandisa ngokuthi bazasiza kanjani omunicipala unkosikazi Maphosa
ukuze bavumele umuntu ukuthi aye emsebenzini izinto abakade bevele bekhangelela ukuthi abe lazo. Kungakho ke nxa sokuso abantu sebelakho lokho kungaba kuhle ukuthi nxa sokuvunyela ukuthi abantu basebenze ikakhulu ama vendors abathengisayo ukudla oma vegetables landline kukubathokozisile ukuthi abantu laba bazathi ekuthengiseni kwabo bebe beleqiniso lokuthi bavikelekile.
Umkhokheli wezichiye eMarondera unkosikazi Lois Gwangwara laye upha umbono wakhe phezu kwalolu hlelo.
Sibone kukuhle ukuthi sibeke isandla towards this COVID-19 pandemic program. So siyathunga ama-mask thina sicabange ukuthi kulabanye abehlulekayo ukuthi bathole ama mask lawo bahamba bengela ama mask so sibone kulungile yithi ukuthi sithunge ama mask lawo siphe abantu abanjengalawo especially ama vulnerable ones
lolu hlelo abezichiye bathi baluqhuba emadolobheni amakhulu amancinyane kanye nemaphandleni ilizwe lonke lezi ngezigoqela eBait Bridge Plumtree Nkayi Lupane Cholocho Gwanda Kweru Kwekwe Ekadoma Chegutu Norton Caledonia Chitungwiza Eharare Chiredzi Ekokwe Ekokwe North Ejombe Chipinge Mutare Chimanimani Wange Victoria Falls Pinga lezinye ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Live Talk namhla kuhlelo sikhangela ukwenzakala elizweni okugoqela kumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 lokuxokozela kwezisebenzi ezikhalala ngeholo eliphansi. Kodwa likhumbule sihlobo alisozele nelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Owake waba ngumcebisi kamongameli Donald Trump wezomvikela, umnumzana John Bolton, wethule umbiko esola kakhulu owayengumqatshi wakhe ngaphambilini kokuphuma kwebhuku lakhe elesihloko esithi The Room Where It Happened. UBolton utshele abezindaba ukuba ukusebenza lo mongameli kwakunzima, ngakho-ke vele angeke amvotele kukhetho lwalonyaka. Kulabantu ababili abadutshulwe bafa kwalimala abalitshumi lambili edolobheni le-Charlotte esigabeni se-North Carolina. Carolina khonapha eMelika ngempela sonto. Lesi sehlakalo senzakale lapho abantu abakade bebuthene benanza ikhefu le-Juneteenth lokugqitshwa kohlelo lobugqili kwelemelika lapho izigqili zonsundu zonke ezakhululwa khona. Abatshayeli bezimota ezithwala uzulu kwele-South Africa ezama-minibus taxis esigabeni se-Gauteng baqale ukukhalala umsebenzi namhlanje besithi bafuna usekelo lwemali oluvela kuhulumende ngemva kokuphazamiseka umsebenzi wabo ngokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Lokhu kuthiye inkulungwane lenkulungwane zezihambi zisegcekeni ikakhulu izisebenzi. Sizigqiba ke ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hove. Umkhuhlane wofuba ovame ukuthatha isikhathi eside ukwelatshwa ngamaphilisi usutholelwe indlela entsha yokwelapha phansi kwesikhathi esifitshane. Abezempilakahle bancome kakhulu le ndlela ngoba besithi abantu bayaphanga bahlolwe ukuba bangaba bele multi-drug resistant tuberculosis loba hatshi. Umkhuhlane wofuba ovame ukuthatha isikhathi eside ukwelatshwa ngamaphilisi usutholelwe indlela entsha yokuwelapha phansi kwesikhathi esifitshane. Abezempilakahle bayincome kakhulu le ndlela ngoba besithi abantu bayaphanga bahlolwe ukuba bangaba bele multi-drug resistant tuberculosis loba hatshi, bahle baphange baqale ukwelatshwa ngokuqondileyo njalo ngesikhathi esifitshane. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uhulumende usephumele indlela entsha yokwelapha umkhuhlane wofuba ovame ukuba nzima ukwelapha ngamaphilisi ugcina uthatha isikhathi eside ukuthi welapheke. Iningi lezigulane belingathakazeleli ukunatha amaphilisi okwelapha ufuba okwesikhathi eside. Unkosikazi uNozithelo Dlodlo ongumongikazi uchasisa ngumkhuhlane wofuba owe-TB.
Nxa sithi drug resistant TB sitsho iTB engasalapheki ngamaphilisi ayivele selapha iTB ngakudala. Ukulatshwa kwakudala okwe drug resistant TB umuntu wayehlolwa ngemva kokuba eseke walatshwa ngamaphilisi lawo ayekhona ngaleso sikhathi okwenyanga eziyisithupha. Lawo maphilisi ayesithi nxa esehlulekile ukumelapha lowo muntu bebegcina ke bethumeza isikhwehlela sakhe kuyahlolwa ukuze babone ukuthi okwenza ukuthi angelapheki kuyini. Kukhulu abantu laba bale drug resistant TB bebeselatshwa isikhathi eside okungafika khona
umnyaka kumbe ibe iminyaka emibili.
Uyaqhubekela phambili unkosikazi Dlodlo echaza indlela entsha ukuba yona isebenza njani.
Sokukhangelwa umuntu munye ngamunye, lokho esikuthi yi-patient centered treatment, ukuthi welapheka njani ngamaphilisi lawa asekhona. Njengoba indlela zangikhona sezizinengi, kunjalo nje sekuningi sokuphiwa amaphilisi anathwayo. Indlela zokuhlaba abantu amajekiseni sebefuna ukuthi zehliswe kancane kancane zize zigcine sezingaseku, ukwenzela ukuthi abantu bathakazelele ukuqeda ikhosi yabo.
Umongikazi Dlodlo uchasisa njalo ngobuhle bendlela entsha le eyokwelapha umkhuhlane wofuba.
Umuntu uyaphangisa ukuhlola, uyaphangisa ukwelatshwa nokulandela abahlala laye ama-contacts kuba masinyane, ukumemetheka komkhuhlane kuyehliswa nxa kuyukuthi yonke into iyayenziwa ngesikhathi. Amajekiseni nxa lawo esemalutshwane ahlatshwa umuntu, izigulane ezabe zibanjelwe i-drug resistant TB sezizathakazelela ukuthi baqede kwelatshwa umkhuhlane ungamemetheki.
Umnumzana Meluleki Moyo ongu-radiographer uchaza ukuba amaphaphu omuntu olomkhuhlane wofuba anjani.
I-X-ray nxa inormal, amaphapho omuntu nxa wakhangele uyabona nje kule thunzi elimnyama. Kodwa nxa umuntu esele TB amaphapho akhe aba lamachatha-chatha amhlophe.
Umnumzana Dalubuhle Mtungwa osebenza emigodini upha ubufakazi bokusila kumkhuhlane wofuba.
Nanathi amaphilisi wonke ababe wayathengi wanathi, loba nje kwayekuqalisa phansi ukuwanatha onke. Kwaba yinto enzima kakhulu, okubuhlungu njalo ukuthi kanti kimi kwehlula njani abanye besila. Kodwa ngananzelela ukuthi ungalandela amaphilisi akhona wonke ngendlela yakhona uyasila sibili uphephele. Kuyabe kunzima ngaleso sikhathi nxa uwanatha, ngoba amaphilisi akhona asiyonto elula. Amaphilisi e-TB avele yaqatha njalo ubuhlungu kube ungumuntu owanatha isikhathi sonke. Kodwa ke nxa unganatha kuhle, udle kuhle njalo ulandelele konke abakucebisa khona, ulakho ukuthi uphephele kuhle, uyasila.
Udokotela Owen Mukurungi, umqondisi wohlangothi olubona ngezegcikwane lengculaza ele-HIV kanye lofuba kugatsha lwezempilakahle kuhulumende, uthi indlela entsha yokwelapha ufuba lwe-TB ikhanya ithembisa ukunceda ekwehliseni isikhathi izigulane eziza kwelatshwa ngaso. Uphinde wathi abasengozini enkulu yokuhlaselwa umkhuhlane lo ngabasebenza emigodini lalapho okulentuli khona, labahlala endaweni eziminyeneyo okungabethi khona umoya okunjengenkantolo, lalabo abalemkhuhlane eyehlisa amasotsha emzimba. Kodwa ke uchaze ukuthi njengelizwe basesigabeni sokufundisa abezempilakahle ngendlela entsha ukuze iqale masinya. Imele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku-short wave. Abaphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe bethengisa elizweni bakhala ngokuthi impilo yabo isilukhuni ngamandla ngesikhathi imngcele ilokhe ivaliwe noma nje ukudlula kwempahla kuvunyelwa. Abangena kwele Botswana bayahlolwa ukuthi baligcikane le-COVID-19 okwenza ukuthi bathathe insuku besemngceleni belinde impumela. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Iningi kwele Zimbabwe liphila ngokuthenga impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa besiyathengisa ekhaya. Kodwa ngesizathu sokuqhamuka komkhuhlane wecoronavirus iCovid-19, abaphila ngale ndlela sebethola impilo ilukhuni. Imngcele ilokhu ivaliwe phakathi kwamazwe amaningi emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, okutsho abanye abenelisi ukuphuma eZimbabwe besiyathenga impahla. Unkosikazi Soneni Dube ohlala eGaborone ekubhizinisi lokuthenga lokuthengisa uthi impilo isiguquke yabamunyu ngenxa ye-COVID-19.
We've been affected a lot. Yathola ukuthi mahuqala lo mkhuhlane weCovid-19 akubanga lo muntu obe like ezilungiselele like ukuthi kungaba lento enjalo ubusuthola ukuthi some of us bese le stock kade sikhosi siboda while list you are waiting for payments ubusuthola ukuthi amaboda avalwa nje kungela warning just like that.
Umnumzana Rodwell Moyo yena kubhizimusi lokuthengisa imithi yenkomo kweBotswana uthi noma nje bevunyelwa ukungenisa impahla imithetho okumele beyilandele ilukhoni.
Usiphe Sihlalo, thina ama-exporters lapha ungena kweBotswana uyahlala 2 or 3 days bekutest ukuthi awula i-COVID-19. Ungaqeda ukutestwa lapho usuvunyelwa ukungena uye wenza ke i-business lakho lisuka iboda liyabe li-escortwa ngamapholisa liyabe li-chief francista but uhlupho olukhona isikhathi esisimayo eboda.
Uthi ngesikhathi besemngceleni bengakangeni kwele Botswana bagcina besebenzisa imali eningi okulimaza inzuzo okumele beyithole ngemva kokuthengisa.
Isikhathi siyalahleka esineni le business iyalahleka ngesikhathi lokho umelele okuhluphayo futhi njalo ukuthi ngesikhathi ukhona lapho uyabususidla iprofit naleyo okhangela ukuyenza ngoba sokumele ukuthi ube umuntu lokudla kwakho kwaneleyo especially eZimbabwe side ukudla kuyabe kunekho.
Umoyo uqhubeke esithi bephindela eZimbabwe bayavalelwa endaweni ezigcina abantu abavela phandle kwelizwe ama-isolation centers. Uthi kulovalo lokuthi bagcina bevalelwa nabantu abagulayo okwengeza amathuba okuthi bethole igciwane le-COVID-19. Elebotswana lona lithi kuqakathekile ukuthi wonke umuntu ongena elizweni ahlolwe kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. IBotswana ilabantu abangaphansi kwekhulu ababanjwa belo mkhuhlane we-COVID-19 kodwa iningi ngabatshayeli bamaloli bokuza asebabuyiselwa kubo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu eLiverpool selidinga imiklomelo emihlanu kuphela ukuba liphakamise isicoco seligi kweLengilandi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLiverpool libe ngujikile obhanqa 0-0 leqembu leEverton okuyimpumela elitshili lemiklomelo ngamashumi ayithobaminambili lantathu. Lokhu kutsho ukuba iqembu leLiverpool selidinga imiklomelo emihlanu kwimidlalo eyithobaminambili ukuba liphakamise isicoco seligi. Intatheli izindaba yezemidlalo uNeshi Mgogwera uthi imidlalo yayisafanda kuqala ingakamiswa ngenxa yomkhuhlane weCovid-19.
Kala nje yebo amathimu ebetshengisa ukuthi kakabi yiwo esasiwajayela kodwa ake kukhanya ukuthi kuyangaphi. Singakhayela iqembu leLiverpool hayi kukhanya nje sekufeduze ukuthi lihlathe inkezo kukanti kodwa singakhayela nje iligi yangikhona hayi ukuqala kwangikhona ye kuqalile kodwa akukavuta enxa mhlawumbe yikuthi kuyabe kungela abasekeli phakathi kwenkundla.
Emsileni wengalane ikhuba liyali lokhu litshona kuqembu leAston Villa lona elihlezi endaweni yesibili nxa usuka phansi lile miklomelo ngamajumi amabili lesithupha. Kugunyulwa amaqembu amathathu ekupheleni kwesizini okutsho ukuba iqembu leAston Villa kuzamele libophe ziqine ukuze lingabuyeli kusigaba se-championship lapho belidlala khona nyakenye. Leli qembu elidlalelwa ngumdlalo wakweleZimbabwe uMavelas Nakamba linqotshwe nge-2-1 ngele-Chelsea ngemva kokuba kube yilo eliqale ukuhlohla. Iqembu leManchester City okuyilo elihlezi endaweni yesibili engalaneni lile miklomelo ngamashumi ayisithupha lidlala namhla ntambama lele Burnley. Elizweni laseSpain iqembu leReal Madrid yilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokuba lona linqobe eleReal Sociedad nge-2-1 ngensonto. Wanti eleBarcelona okuyilo ebelihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yangempela viki libe ngujiki lobhanqa 0-0 leleSevilla ngolwesihlanu. Zombili iReal Madrid leBarcelona zile miklomelo ngamashumi ayisithupha lanhlanu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani lasebetholakale belegcikwane leCovid-19 elizweni selingamakhulu phose amahlanu 489 emhlabeni jikelele sebesedlula izigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9 million. Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30 lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.